Ngesikhathi ebhubha umnumzana Anan ube ngumgcini sihlalo sama-elders njalo uke wafika kumaviki ambalwa adluleyo ekhokhela iqula lama-elders bezohlolisisa ukuthi ukhetho lwenziwa ngendlela eqondileyo na. UZulu weZimbabwe uveze ukudana ngokwedlula kuka-Anan, kodwa abanye bathi isinqumo abasenzayo esekuthi ukhetho lwaqhutshwa kuhle sasingamanga njalo lokho kwabadanisa ngoba impilo zabantu zalahleka kulandela ukhetho. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Butler Tambo ohlaziya ezombusazwe.
Ubaba uKofi Annan Zwelithini abantu abaningi bengamjabulela bethi ngumkade esebenza kakhulu, kodwa mina mbuya ngimsole kakhulu ubaba uKofi Annan ikakhulu kumbali yakhe yento azenzayo eRwanda ngo-1994 ukuthi wayengumuntu owayekhokhela e-United Nations lapha, kodwa kwathi sokusazakala bekwazi bona ubaba uKofi Annan uthi kuza kuba lokubulawa kwabantu lokhu esingathi i-genocide esingiqeda abantu abangaba yi-800,000. Ubaba uKofi Annan waba nguye okhipha amabutho awe-United Nations eRwanda lamanje nje wayesithi kulalinye kulesi sikhathi lapho ahamba khona eRwanda lakanye bambalekela ubaba uKagame bathi angeke bekhulume laye ngoba ngomunye umuntu owayenze khona futhi lesingathi i-genocide iziyenzakale. Hhayi mina ubaba uKofi Annan hhayi engalala sibili ngokuthula njengokuthi ngihloniphe esintwini, kodwa hhatshi imisebenzi yakhe hhayi angeyincomi bantu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Nkosi Khona Moyo uthi ulosizi ngokufa kuka-Annan ngoba ubezimisele ukulwela amalungelo oluntu.
Ukufa kwamnumzana Anani kuyinto ezisa usizi kakhulu ngoba singathi ngumuntu obelokhu elwela amalungelo abantu, njalo kungumuntu obengani uthenjwe nguZulu wonke ukuthi uzalwela amalungelo abo ukuze kufike emaphethelweni ukuze kukhanye impumela ehlalayo athi yona le yesikhatshana. Ufe ngesikhathi yena esanda kunanzelela kumbe kubona kumbe kathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe luhambe kuhle, kodwa ke asazange wathole leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini, njalo asange sithole isikhathi sokuthi simbuzisise achasise ukuthi yena ayikho ayekubona kuyini, ngoba thine sasikukhangele phansi lapha ngathi on the ground kungayisikho lokho akukhulumayo.
Unkosikazi Cynthia Dube uthe u-Annan umkhumbula njengolwela amalungelo oluntu, kodwa wadana embona ekhuluma ngokhetho lweZimbabwe.
Kulosizi ukubhubha kukamnumzana Kofi Annan, thina besimkhumbula engumkhokheli we-United Nations njalo elwela amalungelo kaZulu. Ekufeni kwakhe khathesi ubebuye kithi eZimbabwe kulusizi nje ngoba akubonileyo bekungasikho obekusenzakala ngesikhathi sokhetho. Besithi njengomuntu olwela amalungelo abantu uzakusisiza ekukhululekeni kwethu.
Umnumzana Douglas Nyathi ofundisa eLupane State University uthi u-Annan wayekhuthalele ukulwela ukuthi kube lobukhokheli obuqotho njalo kube nabakhokheli abasakhulayo.
Uyazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe kakhulu ebambezeni ezezombangazwe, ukhangela nje akwenzayo eKenya, ukhangele even lakhona okwenza desebenzi lokuncane egijima esizayo lapha eZimbabwe before elections. Akuningi nje kukhuluma ngakho, kungabe kuningi kakhulu nje singaxoxa ngakho ilanga lize litshone. Silusizi kakhulu, silahlekelwe ikakhulu thina esithanda lezi zepolitics, thina esithanda ze-good governance, democracy or social justice and even peace building in general.
Umnumzana Kofi Annan isizalane saseGhana, kodwa waduma kakhulu ngokuba ngunobhala we-UN njalo waqala inhlanganiso yakhe e-Kofi Annan Foundation. Ubesengumgcini sihlalo wama-elders njalo elokhu eqhubeka elwela ukuthula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.